Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emsakazweni we Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 29 kuMbimbitho 2024 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Izitolo ezinkulu sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela. Ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala ibhizimusi. Inhlanganiso yezihambi ePassenger Association of Zimbabwe ikhuthaza abatshayeli bezimota ezithwala uZulu ukuthi batshayele ngonanzelelo ngaleli khefu lePhasika. Kuthi usomlomo wePhalamende yeMelika umnumzana Mike Johnson uthi uza kwethula udaba lwesikhwama esikhangelelwe ukuphathisa eleUkraine leIsrayeli ngenyanga ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izitolo ezinkulu ezigoqela ese-Pick n Pay lese-OK sezithengisa ezinye izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ngedola leMelika kuphela ngoba zisithi imali yeZimbabwe kayisela hlonzi futhi ibulala amabhizimusi azo. Izinto lezi zigoqela amafutha okupheka, isepa yokuwatsha, uchago kanye lokudla okulungiswa inkampani yeDelta. Umzekeliso, i-2 liters yamafutha okupheka ibiza $4.59 kuphela. Ezinye izimali kazivunyelwa. Isiphathamandla senhlanganiso emela izitolo eZimbabwe Retailers Association umnumzana Danford Mutashu utshele umsakazo ukuthi bathethele linyathelo ngoba labo bawoda impahla lezi ngedola leMelika. Ngokunjalo uthi ukuqhubeka bezithengisa ngemali yakuleli kutshayelela phansi amabhizimusi abo. Inyathelo labezitolo leli liza ngesikhathi idola leZimbabwe liqhubeka lisiwa nxa liqathaniswa leMelika. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lithengwa ngenkulungwane zamadola eZimbabwe angamakhulu amane $40,000 kusiya phezulu. Okuyisilinganiso esisetshenziswa laba amabhizimusi lanxa nje uhulumende sithi kumele asebenzise isilinganiso se-1:32,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube. Yena othi ukuthengiswa kwempahla ngedola leMelika kuphela lokhu kuza limaza abantu abavele besadalala ngenxa yokonakala komnotho njalo behlaselwe indlala yalonyaka.
Akumangalisi ukuthi osomabhizinisi abakhulu labancane bathi bafuna ukuthi izinto abazithengisayo zithengwe ngemali yaseMelika kumbe yangaphandle kuphela. Kungenxa yokuthi sebalahlekelwa lithemba emalini yeZimbabwe. Kanti ke njalo bangaze bayithathe le mali ayisebenzi nxa sebesiyathenga izinto lezi abazidingayo phela ukuze sihlale sizifica esitolo. Kayisebenzi khona eZimbabwe, kayisebenzi ngaphandle kwelizwe. Ngakho ke isuka igcwale nje ibe ngumqhuba ongasoze basize ngandlela thizeni ikakhulu njengoba phela sibone zomnotho zime ngayona lindlela.
Singathi lokhu kuchoni kuZulu weZimbabwe ovele ethwele nzima ngokudula kwezinto lendlala ehlasele ngamandla lonya.
Lokhu kusho ukuthi impilo izaqhubeka siba lukhoni ebantwini ngoba abayizuzi lemali yangaphandle izisebenze eziningi lokho ezithola imali yeZimbabwe yona lengathengiyo ngakho kuza kusho ukuthi kumele bayithathe lemali yeZimbabwe bahambe bayethenga imali yangaphandle emkambo wensitha base bezuza ke eyangaphandle kwamazi ukuze bakwazi ukuthenga ngayo kusho ukuthi ke bazalahlekelwa imali enenge lapho beguqula imali yaseZimbabwe siba imali yangaphandle impilo yabo izabanzima kuza kwenza ukuthi ke akade besenelisa ukuthenga basezukwanelisa ukuthenga kuza kutsho njalo ukuthi kuza kwanda indlala lobuyanga phakathi kwesizwe.
Umnangagwa sibone susa usibalukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe esikhundleni sakhe yena ebesasalelwe inyanga ukuthi isikhathi sakhe sifike emaphethelweni esefaka omutsha. Kungaba kukhombani lokhu njalo singabona omutsha lo esiza lobuvelo yini sibona kusiba lokuzinza kwezenotho.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kalasiqiniseko salokho akwenzayo kumbe afuna ukukwenza ngeReserve Bank. Lo ongenayo njalo uzafana lalabo abadlulileyo ngokuba akulanto ezaguqulwa iReserve Bank okonakeleyo lokonakalayo kubanzi kakhulu kuleReserve Bank. Kanti ke yona lalokho okuqondene layo kayilandlela yokukulungisa nxa lezi ezinye izinto zingalungiswa ngendlela efaneleyo. Ngakho ke kangikhangelelanga ukuthi abantu bavuke sebelethemba emalini yeZimbabwe bavuke sebezuza izimali zabo ngendlela efanele emabhenki imali yangaphandle singa amafashafashi sitholakala kuyo yonke indawo hayi emkambo omnyama kuphela. Angikhangelelanga ukuthi osomabhizinisi abafuna imali yangaphandle bazangena bayifice itholakala kalula emabhenki. Kanti ke lezi zinto zibe lula ukuthi zithengwe ngabantu. Buyanga soze buvuke buphelile, indlala soze ivuke iphelile ngalo Reserve Bank governor okhethiweyo. Izinto abangasoze bazilungise lezo kungalungiswa ngezinenge ezibanzi ezizwe ezihlupha ezizwe ezidiliza umnotho.
Umnumzana efidlela Ncube isicukuthwane senhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association sixoxela ekubulawayo. Lanxa sehlulekile ukuxhumana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba, uhulumende uhlezi esithi ukuhlela intengo ngedola leMelika kuphela kulicala. Abenhlanganiso emela izihambi ePassenger Association of Zimbabwe sebekhudaze abachayeli bezimota ezithwala uZulu ezigoqela amabhasi lamakhombi ukuthi bachayele ngonanzelelo olukhulu ngaleli khefu lePasika. Vathi abachayeli kumele balandele imithetho yemigwaqo bengagijimi kakhulu futhi bengachayeli bedakiwe. Abenhlanganiso le bakhuthaza njalo izihambi ukuthi zimangalele abachayeli abayabe begijima okwedlulise amalawulo okufaka impilo yazo engozini kumbe abachayela bedakiwe kumbe bediniwe kakhulu sebewozela. Usikomitsho wamapholisa upolice commissioner general Godwin Matanga wazise ukuba uhlangothi lwakhe luza kwengeza inani lamapholisa emigwaqweni ngaleli khefu lePasika emizameni yokulondoloza impilo yezihambi kanye lokwehlisa ingozi zomgwaqo.
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona usebenza.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Abadwebi beZimbabwe abalichumi lantathu 13 laba kwamanye amazwe babe lombukiso emifanekiso abayidwebayo ebulawayo National Gallery ovulwe isiphathamandla seMelika esibona ngokukhulumisana lozulu esigodlweni seMelika eZimbabwe. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Lumbukiso olendikimba ethi Illustrating Voices uvulwe ngobona ukusebenza kwelemelika iUSA Public Diplomacy Officer unkosikazi Baker Achanepa uthi imisebenzi yabadwebi beZimbabwe bayayisekela njalo iyabukeka ngoba ikuzinga eliphezulu.
Ninanzelela ukuthi lonke lapha lithanda imisebenzi yobuciko. Le yindlela emangalisayo yokwabelana labanye lokuziveza kulokho esihlangana lakho empilweni. Ngiyalibonga lonke ngokuba lapha ukuzosekela lo mbukiso omuhle kangaka ongenze lani ngeza lapha ukuzowubona. Kuhle kakhulu ukubona lokho. Njenge-US Embassy siyakunanzelela ubuciko lobu okumangalisayo obemisebenzi yezandla okuseZimbabwe. Umsebenzi wethu njenge-embassy yukuthi sibone ukuthi abenza le misebenzi siyabaxhumanisa labanye.
Omunye wabadwebi abaphatheka kumbukiso lo uSimba Mayengera ubonge uhulumende welemelika ethi sebeke babukisa esigodlweni njalo sebezobukisa lakobulawayo.
Umbukiso lo uqala lamhla in March uzuphele mhlaka 20 April. Kwakule yinye exhibition eyayenzakala eHarare for 1 month layo uqalisela ku-February eyaphelayo yabe sibuya lapha kobulawayo.
Omunye wabadwebi ongene umbukiso lo uSherman Baloyi ubonge kakhulu usekelo abaluthole kuhulumende weMelika ethi kungami ngabo ukutholiswa usekelo.
Ngiyajabula kakhulu ukuba lapha and also ukuba phakathi kwabantu abathandi art and also being back home. Ngiyajabula kakhulu kakhulu lapha kobulawayo ngisebenzele eHarare but lapha kusekhaya.
Umzali obemele indodana yakhe edwebayo uSindiso Nyoni osemazweni okwamanje unkosikazi Sophia Nyoni uthi uyajabula ukubona imisebenzi yendodana yakhe ibhoda izindlu zokubukisa. Abadwebi abaphatheka kumbukiso lo nguSindiso Nyoni, Osmond Chuma, uSherman Baloyi, uKuda Paskwa, uKembo Chafika, uBayham Gore Ema, uSimba Mayengera, uSakhi Mafundikwa, uLomedi Maka, uCharles Makwanya, loCharles Maviane Davis. Abadwebi laba bathi basebenzise indlela ezintsha zakulezi insuku zokudweba njalo bathi bakhangelele ukuthola inzuzo ngemisebenzi yabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 iwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezi phathelane leMelika. Usomlomo edalele parliamente elelower house umnomzana Mike Johnson usethembise ukwethula udaba lwesikhwama semali esikhangelelwe ukuphathisa ele Ukraine kanye lele Israel ngenyanga ezayo. UJohnson ubikwa elokhu ethikaza ukwethula lolu daba ngoba amalunga ebandla lakhe elama-Republicans athi kawafuni ukuthi lesi sikhwama siphathise amazwe lawo mabili kungela ngxenye yemali ezaphiwa ugatsha olubona ngokulondoloza imingcele yeMelika. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amabutho akwele Ukraine ekhala ngokuthi asephelelwe izinhlamvu lezikhali empini yawo lebutho lakwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ewubuhlungu ngempi eUkraine leRussia yikuthi abantu abaseyela iUkraine abantu bona abaseyela abantu beUkraine asobantu abathembekileyo. And nxa ngisitsho abantu bemazweni lapha bazithi first world lava sakhulu yamerika bayadinwa masinyane impi leyo ayiqondana ngalabo bayibona iyimpi yerussia le-ukraine so isapoti yabaizikhali zababa bezithembisa i-ukraine lezimali sokusiya sokudonda abanye sebesithi angaphiwa abantu be-ukraine bengaphiwa but udubo yukuthi selisithi umuntu engaphiwa lina lavela laqalisa kudala impi latshaya isilwane ngempama batshaya uputin ngempama bathi thina sizakulo sincedise kuze kube nini lanini but kathe sebefake imigoqo ukuthi imali yangikhona kumele iphuze as long as iphuze imali lani uyafika ikho kufunwa nguputin kune uyabelokhu etshaya i-ukraine so leyona yimpi ebuhlungu for ebantwini labantwana lezalukazi everybody aba-displaced asebegcwele indawo yonke ngoba usoze bafa babuyela kibo kwabo yimpi ezathatha isikhathi ngoba kathesi i-ukraine izikhali sezisiya zingasangeni ngendlela ezazingena ngayo kuqala nalapha ababe sebesundize khona irussia irussia sibuyela futhi yibo ubuhlungu bezimpi ungaphathanga okwakho
okungaqeda impi le kuyini inkulumo na njalo ngubani ongazikhokhela inkulumo kumbe aziqoqe
mina ngibona ngani i-European Union nxa kuyukuthi balothando lokunceda i-Ukraine yiwo amazwe anganceda abangafosa uPutin ukuthi angene ngaphi ekukhulumeni ngoba uPutin angaza aqaqicelwe yi-America kumbe afoswe yi-America ukuthi angene ekukhulumeni imbili yi-Britain abangekho phakathi kwe-European Union njalo uhlupho lwamazwe kunamanye amazwe anxambile amanye amazwe ayasapoti iRussia aphinde asapote le-Ukraine kulamanye amazwe abanjengabo-Belarus labo bani bani who are part of Europe abasapoti iRussia abanye basapota i-Ukraine nxa bengezwana lamanye amazwe abanjengabo-Poland and others abaphakathi kwe-European Union ukuthi babe yi-negotiating peace abanye ngale besiyakhuluma le-Putin abangapha abanye bekhuluma le-Ukraine yikho kungabangcono
uNkosikazi Priscilla Ndlovu ulandela ezombusazwe weMelika. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 Washington State khonapha eMelika. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Sidabuka emazweni achiyeneyo amancane amakhulu asentshonalanga lenyakatho asacathulayo lasephumelele kodwa simanyaniswa lithemba lokuthi umbuso kantando kaZulu yiwo ongaveza ubuciko obuletha ingqubela phambili yabantu bethu kutsho unobhala obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken emhlanganweni we-Summit for Democracy oyenzelwe kwelesiyo kwaba lenguquko enkulu emhlabeni jikelele ngemva kwempi yomhlaba i-Cold War kodwa lokhu sokulandelwe iminyaka engamachumi amabili yokubuyela emuva emizameni yontando kaZulu kutsho uBlinken inkululeko isigugudekile ukhetho lwaba yize inkohlakalo isitshabalalise ithemba phansi komanyano wethu sisukume samelana laloludubo kuminyaka emithathu edluleyo ohulumende abedlula ikhulu bevela kumazwe wonke womhlaba bazimisele uqinisa umbuso kantando kaZulu emhlabeni jikelele lokuphathisa amanye amazwe elemelika livikela intatheli zindaba elemelika njalo liphathisa ngoncedo lwemali amazwe ambalwa ukuqinisa inhlanganiso zezindaba phansi kwesikhwama se-International Fund for Public Interest Media siyaqinisa njalo lemizamo yokuzivikela lokuvikela intatheli zindaba lalezo ezisebenzela phandle kwamazwe azo phansi kohlelo lwe-Journalism Protection Platform kutsho uBlinken elemilika lisungula njalo uhlelo oluza lawula amabhizimusi olwe-National Action Plan on Responsible Business Conduct lolu hlelo lulezahluko ezingamachumi amane kwelemelika
lemhlabeni jikelele ukwenzela ukuthi amankampani esisebenza lawo alondoloze ilungelo loluntu. Nxa sifuna abasakhulayo ukuthi bahloniphe ilungelo loluntu, ukuqinisa umbuso kantando kaZulu kuzadinga ukuba sithuthukise impilo kaZulu ngolwazi lwalezinsuku, kutsho uBlinken. Njengoba ohulumende bakantando kayiphikiswa besebenzisa ulwazi lwalezinsuku ukwephula ilungelo loluntu, kumele sibone ukuthi ulwazi lolu lusetshenziswa ukuthuthukisa uZulu lokuqinisa umbuso kantando kaZulu. Intando kaZulu ayiphongukwenzakala mahlayana, kutsho uBlinken. Kumele ihlale ivuselelwa sonke isikhathi. Sikwenza lokhu silethemba lokuthi umbuso kantando kaZulu ufunwa ngabaningi emhlabeni jikelele, lokuthi umbuso okhululekileyo uhlala udingakala ngasiphi isikhathi.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7 njamba sabazi bethu. Hayi, nasiphile. Studio 7 besicela abakhulu abaphethe izikolo babeke befike esikolweni esegwane ndawo lesifansisha nyawo. Hayi khona. Hayi, amatitsha aba isigaba abantu esigabeni baqhatha amatitsha baqhathela bona because akusela amatitsha lapho esikolweni. So kuthi manje uqhatha amatitsha lapha, amatitsha manje kumele ehlale ebhadale. Eh, ngama 20 rand amanzi, ama 300 ngapha siyaholisa so besicela ukuthi abaphethe izikolo babeke befike kule ndawo ke bebone nje ukuthi ngusanda wabani because lamatiya khatshe ngabantu ezigabeni baholisa yithini abantu hlezi sikhiphe izimali every week every month izimali zakhona yicaki nothi ziya isisicelo sami Studio 7 because akunamatitsha abantu basebeqhatshela amatitsha lapha sokuzizimela imali zakhona ziboneke every abantwana baqhotsha nje every day hayi sokunzima
ye kustudio 7 size sikamthokazi emhlabeni noba kuthiwa abantu bathengisile isizwe sikamthokazi akulamuntu othengise njengo Sengezo Chabangu. Sengezo Chabangu wakhipha abantu ababevotelwe ngabantu, wakhipha wathi yena kufakwe abantu abangalunganga, wathi eqede lapho wathi uzafaka abantu bakhe, wagcina lapho wagcine ngasafaki nalabo bantu bakwaye esithi yibo kufanele bangene. Izano yazihambela siyodwa endaweni eziningi.
Studio 7, Studio 7 usakaza abahle, hawu silibonga ngembiko yenu lesitholela yona. Yazi iZimbabwe ukuze ilunge vele idola labo leli labo leli RTD wathi wathi leli akumele kuphutshe lokuphume. Inkinga nje ukuthi nje izano PF nje iyala ukuthi ivume ukuthi hayi idola lalisebenza. Imali kahlakahle eZimbabwe ikhona eBritain ivalelwe. Imali current ivalelwe. Ukuthi nje imali le economy ephuma eZimbabwe lapho ukuthi nje ile khanda lomuntu wabamzonda umuntu abambulalayo abantu bezano PF. Imali omeli sizosebenza eZimbabwe bavume phethu behlulekile. Behambe beyincenga iBritain ilungise imali, imali eZimbabwe ibe nemali yayo. Kuphela kukho kunye ngoba ngaphandle kwalokho hawo bayalokho besenza khona lokho betshontsha bona ngokuthi mina batshontsha ngedollar labo leli shileyo lelo. Ake basixolele thina sina sifuna ukuba le mali eZimbabwe imali ezwayo.
Kustudio ninjani labalaleli lonke. Mina ngisuka ngiphansi kwelenkayi lapha esigabeni seBhonyi kwelegodla. Ngibingelele kubalaleli lapha ngibele la osifiso Sinqobile Dona Brighton Mathema KP bamazi ngo KP umfana hayi uhluphile sibile emakhaya la. Labalaleli abanye abangaphezulu lapho linjani linjani hayi ilanga liyachisa yithi ngapha liyachisa ngibingelela nje bonke nje kubofomfo kwaphana egubeni ongabe lalele nje mina engikhulumayo ke ngingumr Chain bangazi ngambiza ngomr Chain abaningi kakhulu awuyizwa ngomr Chain but xa ungani awusalizwisisi kahle igama umqaphelisi usidlamdema umadumo umfulo omkhulu ubhambathi ugobakhulu ubanemali umnanzi omduna.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nga ufuna njalo ukuthi sikuthumele izindaba zethu nge WhatsApp. Faka isicelo kunombolo ezifanayo ngisiphinde njalo +1 202 465 0318. Kuhlelo Woza Friday liviki silabaculi bakobulawayo abahlabela ingoma zokholo sinanza ikhefu lephasika. Nampa bexoxalo Ezra Chisa Spandawe Studio 7.
Balo weBhayibhelini uthi uJesu Kristu wabulawa ngosuku lwanamhlanje ebulawela izono zethu. Umculo esibonga inkosi Sibanda othume ukuthi Bongi uthi ulivisela ikhefu elimnandi ngomculo wakhe.
Bonge iEasters. I just want to wish people a very happy Easter holiday. Batrive kuhle, babe nosuku labo oluhle. Ingoma leyi ithi moya oyile.
Sakulayo Ropa Fazama Dungwe, osibiza ngokuthi Ropa M kwezomculo, usethulela ilizwi lephasika.
Umbiko we-Easter ikukhuthaza abantu ukuthi yebo mabajabule, kodwa bejabule bekwazi ama-limits abo, bekwazi njalo ukuthi uNkulunkulu uyabathanda.
Esmeralda Monique yena ukula ezokholo engu Esmeralda Nyasha phosela ilizwe ukubalaleli sizo utsho lokuthi umculo wenu bengawuthola ngapi.
Ingoma yami ithiwa ngumune Nyasha Jesu, let's be safe, do not drink and drive. Icompilation yethu iyatholakala ngemande kuma DSPs wonke lama social medias wonke.
Bebe ngumfundisi njalo ungumculi wengoma zokholo laye usiphathele ilizwi lephasika.
Ngiyalibingelela egameni lika Jesu, ngilifisela ikhefu elihle le-Easter. Sanqotshelwa. Enjoy and be safe.
Ngosukule Good Friday besiphethe abaculi bengoma zokholo uBongi Europa M Esmeralda Nyasha lombundiso ufana uSibhepha kuhlelo Woza Woza Friday ngithi kevele mnandi njalo elingela ngozi kini lonke igama lami uYesu Jesu Sibanda
sithandwa senhliziyo yami bo sithandwa somoya wami twala enemy njalo 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 bo. Hey, me wa u pepe la ye. U is tired of some.
Awu kwase kwamnandi suka madoda libele phasika enhle bathu bakithi ezindlini zokukhonzela abanathayo libunathe libuthela amanzi ayikwanele mthokazi omuhle olivubalelisayo nguntungamilinkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.